Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlaka 21 kuLwezi 2024 ngoMfumfudube. Endabeni zethu namhlanje, unobhala jikelele umanyano weCommonwealth uthi eli Zimbabwe selilungise okuningi okungenza ukuthi libuyele kuhlanganiswa iCommonwealth.
Kuzaba nzima ukuthi iZimbabwe ibuyele kuCommonwealth sesibhekane lezinto ezenzakalayo kwele Zimbabwe.
Baningi abasola okwethulwe ngunobhala jikelele womanyano lo. Kugcotshwa ukansila omutsha eVictoria Falls loba okubanda eliphikisayo ebhanyeke emthuthwandaba udaba lokwalelwa ukuncintisa ukhetho lwe-by-election. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Commonwealth uthi eli Zimbabwe selizame ngamandla wonke ukulungisa okuningi okufunakalayo okungenza ukuba libuyele kumanyano lo kulandela ukususwa kuwo ngomnyaka ka-2003 ngowayengumongameli uRobert Mugabe. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umbiko owethulwe ngunkosikazi Patricia Scotland egwalweni olujulileyo olulotshwe liphephandaba leGlobe and Mail ukubeke sobala ukuba loba sekule nguquko ekhanyayo eZimbabwe engenza ukuthi ilizwe leli libuyele kunhlanganiso le, kukhona okunye okuzamele kwenziwe nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa okuzasuthisa amazwe wonke alakho ukwamukela ele Zimbabwe ngenjabulo. Ele Zimbabwe elangena kumanyano lo ngomnyaka 1980 lamiswa okomnyaka ngo-2002 ukuba yingxenye yawo kulandela ukwephulwa kwezinye iziqondiso ze-Commonwealth ezimayelana lokuqhuba ukhetho olukhululekileyo. Kwathi ke ngomnyaka ka-2003 uMui uMgabe wasusa ilizwe leli kunhlanganiso le esebone ukuba kayisoze ibuyiselwe ngamazwe ayekhonona ngesimo esibi esezombusazwe kulelo lizwe. Kulandela ukugenqulwa kukaMgabe, umongameli Mnangagwa usezame ngendlela zonke ukuthi ele Zimbabwe libuyele kumanyano lo. Ngakho-ke unkosikazi Scotland ukubona kukahle ukuthi ele Zimbabwe libe yingxenye ye-Commonwealth, kodwa lokhu kusolwa zinhlanganiso ezizimeleyo ezithi ele Zimbabwe lokhe lisephula ilungelo loluntu njalo lisehluleka ukuqhuba ukhetho olukhululekileyo. Ingcweti kwezombusazwe esekolishini le-African University uMnumzana Nkosi Khona Sibindi uthi kuyamethusa okulotshwe nguScotland.
Kuzaba nzima ukuthi iZimbabwe ibuyele kuCommonwealth sesibhekane lezinto ezenzakalayo kwele Zimbabwe. Karesi kulama-opposition members asejele boThimba and the Avondale victims. Karesi kulabanye ubobona amatayikwekweza abasuswa karesi ejele. Kodwani ama-passports abo kusayobanjiwe ngamapholisa.
Baningi abachothoza okwethulwe nguScotland. Omunye wabo ngumnumzana Regan Dube owafunda phansi kohlelo lwe-Commonwealth Scholarship.
Akusoqiniso lokho okuthi okwenzakala kwele Zimbabwe kuveza intando kaZulu. Iziqondiso ze-Commonwealth nje ezikhulunywa kugwalo lolu azihambelani lalokho okufunwa nguZulu weZimbabwe. Sithemba nje ukuthi bazothola imbiko ebantwini abakwaziyo okwenzakala kule.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Norbert Mdlongwa, ingcweti kwezombusazwe osebenzana nenhlanganiso ye-Southern African Human Rights Forum othi kuningi okumele kwenziwe ngele Zimbabwe ukuze libuyele kumanyano we-Commonwealth. Imizamo yokuthola imbono kahulumende ngalolu daba yehlule ngoba umphathintambo wohlangothi olubona ngobudlelwane namanye amazwe uSkhwica Mfundo Amon Murira ubengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Kodwa osekela ibandla le-ZANU-PF owenza izifundo ze-PhD kundaba zakwamanye amazwe eze-international relations, umnumzana Dennis Ncube uthi kusobala ukuba ibandla le-ZANU-PF selenelise ukuguqula okuningi selokhu kwagwenqulwa uMgabe ngo-2017.
Recommendation for Zimbabwe to be readmitted into the Commonwealth is a direct result of iZimbabwe's re-engagement policy. But akupheleli khonapho because because the re-engagement policy is also part of Zimbabwe's foreign policy package. Ungakhangela kunengoku enzakalayo iZimbabwe ivizikhuluma yona isithi we are friend to all and enemy to none. Image building bekusenzakala konke khonoku, trade bekusenzakala konke khonoku, and all these things yizo ezenza umhlaba wonke jikelele ubone ukuthi kule value in trading with Zimbabwe.
Ngomnyaka 2022 ikula le Commonwealth elalikhokhelwa ngumsekeli kanobhala walo umnumzana Louis Franceschi lethekelela kwele Zimbabwe ukuyahlolisisa ukuba ilizwe leli lalilandela kumbe hatshi iziqondiso zalumanyano ukuze lamukeleke. Ngesikhathi ele Zimbabwe lilobela ukuba livunyele ukungena kulumanyano lazizwa ukuba lilakho ukungena kunhlanganiso le nxa lingalandela iziqondiso zokuhlonitsha kwelungelo loluntu. Amazwe awe-Commonwealth kumele aphe impendulo yawo kumaviki alandelayo mhlaka 26 Lwezi ukuze batsho ukuba ele Zimbabwe lamukelwe loba hatshi. Lanxa engekho amazwe azakwala ukuba ele Zimbabwe lamukelwe kumanyano lo, selizangena kuhlandla lokugcina lapho elizaloba incwadi yokugcina ukuba lamukelwe ku-Commonwealth. Ele Zimbabwe lilakho ukuthola inzuzo efana lokuthuthukisa umnotho uma lingavunyelwa ukubuyela kumanyano we-Commonwealth, ngoba liza kuba lamathuba okusebenzana lamazwe afika phose amashumi ayisithupha 56. Ngimele isuthu 7 ngiseharare ngimlondolozi Ndlovu.
Kulobuphuthelana kwabakubandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change kulandela kufungiswa namhla kukamnumzana Tondela Mudasa webandla le-ZANU PF Victoria Falls kungenziwanga ukhetho lwe-by-election lokudinga ukhansela ka-Ward 1. UNokutaba Dlamini usabela lolu daba eseVictoria Falls.
UMtasa bekufuze ancintisane lomnumzana Ephias Mambume webandla le-CCC kodwa webhalise ukukhankasa ezimele. Ngenyanga edluleyo esinye sezakhamizi sammangalela emthethwandaba ukuba kabhatali imithelo lamanzi ekhansilini okwenza emalangeni inkundla yomthethwandaba ephezulu inqume ukuba ufunyanwa elecala leli okumthathela ilungelo lokuthi ancintise ngomthetho welizwe. Lokhu kuhle kwapha igunya abezana uPF ukuba uMtasa afungiswe engavoti elwanga. Ngemva komcimbi lo sixoxe lomnumzana Matthew Mleya ongumgcini sihlalo webandla lezano PF esewange ngempumela le kanye lobukhohlakali obubikwa kusenzakala edolobheni leli okuyikho abe-CCC abathi kuvinjelwe uMambume ngesizathu sokuba uzakuveza.
Comrade Mambume was in the areas. He wasn't paying the rents, he wasn't paying water, and he, as a city father, I think he should lead by example.
UMambume waqotshwa yi-CCC njalo bengabhadali ama-rates lamanzi. Ngithi yikho sakubona kumqoka ukuthi simuse emthethweni. Okuthi kulobukhohlakale lapha asikwazi thina ngoba besivele silo councilor yedwa, abanye bengabe CCC. So siyathaba ngoba sebezikhulumele bodwa ukuba bayantshontsha.
UMambume uthi wesulelwa nje icala angalaziyo, ephendula ngokulotshiweyo uthe usephanyeke edalele Supreme Court incwadi yokuphikisa isinqumo secala leli ethi abekhansilini basebenza labezano PF bekupheka lokhu. Uthi usalinde ilanga lokuhlalelwa kwecala lakhe simangele ukuthi ukhansila ukhethwa ngabantu hatshi lokhu okwenzakeleyo. Sixoxe lomnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli se-CCC oveze ukuba yibuqili obenzakeleyo lokufiphazwa kwamalungelo oluntu.
This case highlights the capture and the complicity and the compromised position of our judiciary.
Kuvamile lokhu ukuthi inkundla yomthetho ingenele endabeni zepolitiki ikakhulu emabandleni aphikisayo njalo lokudelela umthetho esisekelo selizwe ngokwalela izalwane ukuba zizikhethele ezimfunayo. Sizamile ukuba Mambume azimele yedwa kodwa ngoba besesaba umongameli Nelson Chamisa benze ngabomo okumvimba okunye njalo bafihla inkohlakalo ezenzakala edolobheni leli besebenza beyikhabhalo.
UMkhwananzi uchaza ngokuzalandela.
ZANU-PF is not Zimbabwe. ZANU-PF is not the government. ZANU-PF is a mere political party, just like ZAPU, just like the CCC, just like another party.
ZANU-PF ifana lamanye nje amabandla njengeZAPU, CCC, asibuyeli emuva siya eSupreme Court ukuze sifake kuma records ethu ukwephula komthetho njalo sizabaqonda nhla abejudiciary ngalokho kusiya phambili.
Sibuze ohola iCouncil yeVictoria Falls umnumzana Ronnie Dube ukuzwa ngobukhohlakali lobu obuphakanyiswa nguMkhwananzi omange lokuthi kusazogedla amazinyo.
Uma inyamazana isifa iyaqhatshwa I think Ukhatha kanye la uMambu uMkhwanazi. But the truth of the matter is whatever he's saying ekhuluma ngecorruption thina si public entity, public entity ile public scrutiny. And uhulumende ifake ama institutions adila lakho konke lokho.
Ukugcotshwa kukaMtasa yena oyale ukukhuluma lomsakazo lo kube isiphangiphangi nangu ngoba ehlekana ebelikule inkundla yokufungiswa kwakhe belingelezana uPF kuphela okuyikho abebandla leTripus yabathi kukhombisa ukuba kukhona ukunuka santungwana. Sixoxe layo uMamangalela omnumzana Akhem Motorera wathi ukungakhokhi kukaMambume wazibonela yedwa kodwa wehlulekile ukuchaza ukuba ukoloda imali enganani inhlanganiso yezimeleyo eVictoria Falls Combined Residents Association ibingekho kulomcimbi njalo bathe abasoze bayibambe ngekhanda bazaphendula bangazwisisa okuyikho kanye okwenzakalayo. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls nginokuthaba Dlamini.
Inhlanganiso yeWorld Food Program ithi namhla imanyane leUSAID ukusungula uhlelo lokuphathisa abantu ngokudla eJamanokwe eBikita eMasvingo ngalesi sikhathi esizakala ngokuthi yi-lean period njalo iningi labantu elizweni libhekane lendlala lezifuyo zicuba ngenxa yesomiso lokuphidleka komnotho welizwe. Ukuze sizwe ukwenzakala emaphandleni ngendlala ekhona usithandeke emhlanga weStudio 7 uxoxelo nkosazana Sokoluhle Ndlovu umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo ababaliswa bemakhaya iAtuz eMatebeleland North.
It was ile ipika enkulu kakhulu ngoba abamemasimini lapha lasiye vela kula ngisho kwaphumayo. So vele kunzima kakhulu emakhaya lapha abantwana abaningi balamba. Then i-government izamile ukunika ukudla but inika ama-primary which is inika umumbu ongelasitshebo. So izikolo sezivulela plus izikolo vele i-secondary school zehluleka ukuthi zisaseni ukuthi zithenge isitshebo lezi abantwana kumele bezidle. Ngicela abantu ngasebenzisa kumbe iporridge kunjalo ukuthi bethole ukuthi ukudla ngoba nxa uyikuyimpuphu kuphela ebuyayo kungelasitshebo. Emasecondary lapha imfijinsin ayikho but vele eziningi ezinjengakulama-satellite ziyasilela vela kula kudla ukuthi abantwana siyabakhela abantwana bayalova plus even healthwas abantwana yabona ukuthi hhayi abasahlambulukanga nje ukuthi nxa kuyisikhathi sokuthi kudla kukhona.
Kodwa ungathi zikhona izikolo ezilokhu eziqhuba i-feeding scheme le ezinika abantwana ukudla ziphumelele e-primary
primary kuyimeke isikolo ziyanika ngoba umumumbu wabuya ema-primary nangikhayela ama-primary yaseduze lathi la lapho engikhona mina ama-primary lawa ukudla kuyafikele kuhle kodwa imumumbu kuphela ngimunje ongela ukuthi noma ungagayisa impuphu awulasitshebo kunaso kuphika i-porridge yesikolo badlelene
kodwa iyabilethukela
ithukela kusekumele abazali bezitsha imali kungene imali ethukela kuchula kusuka nzima kunemhlanganiso ezithaphisa ezingabokhanseti labo-kinzi bayazama lami ukuthi baphathise yenze abazali beqalisa amaprojekthi ezingadi but kuningela manzi so kunzima ukuthi iprojekthi ezingadi then liphumelele kuze amanzi akula ibhurane zikhatshana ezibhurane vela amanzi sekhatshana sezoma so ukuthi bephelele besasini ama-gardens lana kuba nzima kakhulu sibili
elikubonayo-ke emphakathini asebeluphele-ke labanye abagogekileyo bona
bathele nzima ngoba bayaswela ukudla abaningi ikukhona umumbu ongenalutho kubunzima ukuthi umumbu babenawo kodwa umumbulwana awunjani awunalutho oluphekekezela isithibo siyasibela vele emakhaya akula sithibo isithibo sesikhala ngaso abantu kwezinye indawo inyanga izingazo akula sibili abathole lutho akule nale amaprojekthi okuthi baphiwe umumbu abasibemelele umedineka abantwana abangela abantwana vele bathele nzima sekuyikuthwela ngapha nangapha uphathisa abaqanisayo abanye indlala zothu.
Lo nkosazana Sokoluhle Ndlovu umgcini sihlalo wehlanganiso elwela amalungelo ababalisi bemaphandleni iAtuz eMatebeleland North ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 esenyathi.
Le
kunjani balaleli bomsakazo we Studio 7 sifisa ukulibikela ukuba sasile WhatsApp channel eVOA Ndebele ngena khona manje ku VOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho ama videos imifanekiso lokunye ngena nelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Abatshayeli bezimota ezithwala impahla zisuka kwele South Africa zisiya kwele Mozambique bathi bahluleka namhla ukungena kulelo lizwe. Bathi bekuhambeka ekunsukwana ezidlulileyo kodwa kwamanje kunzima kakhulu ngoba batshone usuku lonke bemelele ukuchapha umngcele eLebombo Port Post. Sixoxe lomunye wabatshayeli umnumzana Forget Mpofu odabuka eZimbabwe othi kuzima ukwedlula emngceleni lo ngoba kukhanya engani kuyaxokozela kwele Mozambique. Salethulela udaba lolu ngokugcweleyo kuhlandla elilandelayo. Unkosikazi Auxilium Mnangagwa, ikosikazi likamongameli Emmerson Mnangagwa, ube ngomunye wabathole isicoco se-PhD namhla eMidland State University. Unkosikazi Mnangagwa ufundele ezokwethekelela eleZimbabwe lokunye okubizwa ngokuthi yi-Tourism and Hospitality degree. Sikazizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Ukraine lithi ele Russia lihlasele namhla ilizwe leli ngemisayile yohlobo lwe-intercontinental ballistic missile elakho ukuthwala amabhomba enyukliya. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Abafundisi bokholo lwamaRoma basola ukuvalelwa lokubotshwa mahlayana kwabaphikisayo kwele Zambia besithi okunye kwalokhu akukho emthethweni. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Weziphathelene leMelika, umthethondaba wamazwe omhlaba we-International Criminal Court namhla wethule isinqumo esokuthi kumele kubotshwe inhloko kahulumende wakwele Israel umnumzana Benjamin Netanyahu. Lo waye ngumphathintambo wakhe obona ngezomvikela umnumzana Yoav Gallant kanye neziphathamandla zeHamas. Umthethondaba lo uthi abantu laba badale amacala okuhlukumeza umphakathi okuthiwa ngama-crimes against humanity empini yeHamas lika-Israel elokhu eqhubeka esihlengeni seGaza. Unetanyahu uphange wethula umbiko echothoza isinqumo lesi esithi ngesabantu abazonda amaJuda. Uhulumende weMelika laye useke wachothoza amanyathelo okubophisa iziphathamandla zakwale Israel. Ukuhlaziya lolu daba untungamelinkomo weStudio 7 uxoxe lokuhlaziya ezombusazwe umnumzana Ebhidlela Ncube.
Isinqumo sokuthi i-ICC iyethese ngokusemthethweni icala abathile abakwa-Israyeli labasePalestine abeHamas kakhulu besilindelwe ngabanengi kakhulu nxa kukhangelwa lokho kwenzeke mhlaka 7 October nyakenye lalokhu esikubone kusuka lapho kudilizwa yonke into kubulawa abantwana kusenziwa izinto ezibuhlungu kakhulu esizibona njalo nje kuthelevision. Ngabe bekukwenye indawo engayishiyo liyana ngabe kudala vele i-ICC yethesa ngokusemthethweni amacala la. Kodwa ke siyakwazi ipolitiki yakuleyandawo inzima kakhulu ukuthi izinqumo zize zifinyelelwe lapho khona kuze kwetheswe abantu amacala ngendlela leyo siyibona ukukhulunywa ngayo namhlanje.
Njengoba i-Israel ingasilo lunga le-International Criminal Court, singabona yini amanye amazwe angamalunga alinkantolo ebopha uNetanyahu alubana ethe waya kulawo mazwe?
Angiboni ukuthi ukhona ozabotshwa phakathi kwalabo abetheswe amacala. Izaqhubeka impilo yakhona injalo. Amathuba angaba makhulu ukuthi kubotshwe abantu kungaba yilaba behamase, hayi abase-Israyeli. Abase-Israyeli bavikelekile kakhulu. Bavikelwe ngumbuso wabo ongasoze bahambise heki, bavikelwe yiMelika, bavikelwe yiNgilandi, bavikelwe ngamazwe amanye angavumelani lokuthi i-ICC ilelungelo lamandla okuthi ibophe abantu bakuleya ndawo abase-Israyeli. Ngakho-ke okunye siza kubona yukuthi sizabona iMelika izama ukudiliza i-ICC. Singakhohlwa ukuthi uTrump yangena ngo-20 January 2025 uzalwisa ukuthi ayiqede du i-ICC ngesinqumo sayo sokwethesa uNetanyahu lo galanti amacala okubulala abantu ePalestine eGaza. Ngakho-ke kuzaba nzima kakhulu ku-ICC kusiya phambili. Sizabona lokho esingazange sakubona. IMelika izasukuma ime ngezinyawo ilwisa ukuthi kungabi khona i-ICC. Ngakho-ke lokhu kuzaba yinto esizabe siyikhangelele kakhulu ukuthi kuzagcina kuphethe ngani kusiya phambili.
Singathi isinqumo lesi sifaka incindezi yini ezweni lase-Israel ukuthi liqede impi yalo leqembu leHamas?
Ayikho ingcindezi ezaba khona kuNetanyahu ngoba esazi ukuthi elakwa-Israyeli kalisoze livume ukuthi ahanjiswe e-ICC. Kanti-ke amazwe alamandla njengabomelika basoze bavume njalo. I-ICC isebenza kalula ebantwini abangabayanga labantu abangelamandla abamazwe angelamandla. La makhulu hayi vele kayisoze iwafinyelele ikakhulu nxa abantu bakhona babe bevikelwe bencediswa ngamazwe asentshona la anjengabomelika lamanye ku-EU. Akulula ukuthi umuntu wakhona ngabotshwa, kodwa ke nxa eyabe ngaphandle kwalawo mazwe lawo mafuna ukuthi umuntu wakhona abotshwe, amathuba okuthi abotshwe abaphezulu kakhulu. Ngakho ambona ukuthi kuzaguquka lakancane ezenzweni zakhe uNetanyahu kumbe ze-Hamas bazaqhubeka empini yona leyo abaze bafinyelele lapho abafuna ukufika khona.
UMnumzana Evikela Ncube yingcwethi ecubungulayo zombusazwe ubeqoqa icungweni lothukamele Gomo weStudio 7. Umanyano we-Southern African Development Community izolo uncome ukhetho olusanda kuqhutshwa kwele-Mozambique okulabantu abaphikisayo abatshengisela emgwaqweni kulelo lizwe besola impumelo yokhetho lolu onqobe ibandla le-Frelimo. Umanyano lo uqhube umhlangano we-Extraordinary Summit eHarare wethule umbiko othi kumele kukhulunyiswane ngodaba lolu olwenzakala kwele-Mozambique njalo kulandelwe iziqondiso zayo uze SADC ukwenzela ukuthi kulungise konke okuhluphayo. Ukuze sihlaziye kudaba lolu sixoxele umnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance lomnumzana Kutam Sanka okubandla lezanu PF. Uncube usungula lingxoxo.
Ukhetho olukhululekileyo alukho, azange lube khona eMozambique. Abantu beMozambique yibo abaziyo ukuthi ukhetho aluhambanga kahle. Isikhuni sitshisa umkhwezeli. So laba abantu abathi ukhetho luhambe kahle vele kumele batsho njalo ngoba ukhetho luthi uma luhambe kubi eZimbabwe kuthiwe khona luhambe kahle. So ke bafuna ukuthi le Mozambique kube yikhona lo. Akumangalisi-ke ukuzwa iqula elikhokhelwa yiZimbabwe lisithi ukhetho luhambe kahle ngoba iZimbabwe vele yona ukhetho oluhamba kahle ayilwazi ngokwayo. So ke ngesikhundla elaso yiyo edonsa ukuthi kuthiwe ukhetho luhambe kahle.
Yebo Musaka, uyamuzwa lapho Ncube uyakhuluma sile ukuthi hayi kuvele akukhanyi ukuthi kwethulweni i-SADC lapha njengoba eZimbabwe kukhanya ngazani akunakhetho vele okukhululekileyo leke lwenziwe.
Kulisizi kakhulu baba ukubana ama-opposition ethu sengama-opposition lawana afuna ukuthokoza kuphela nxa ingungu ikhala isithi kibo. Nxa bengadliwa bayakhala bethi akuhambanga kuhle. Singakhangela lapha okuwina khona i-opposition. Ama-ruling party hlanganisela iZANU PF bakhona ukuthi bebafisele amathamsanqa ngoba babe bevumile ukuthi bawinile. Lapha i-opposition edliwa khona sokuthiwa hatshi atshontshiwe. IMozambique ngomunye umzekeliso esilawo lapha kusadiki okwamanje ngemva kokubana iBotswana kuphelile kwathiwa iopposition iwinile akula muntu okhalileyo iMozambique sokuthiwa kutshontshiwe ama-election so lokhu okuphume kusadiki kufanele njalo yindlela okumele kube yikho khona ukubana konqosela ukubana hayi ama-election awe-Mozambique ahambe kahle ngoba nje kuyabo kulama observer mission laba ababonayo bakhangele zokhetho babe bekhangelile bahlolisa babona ukuthi hayi abantu laba bawine ngendlela emnandi isadika iphonga uhlala ifake i-message ingakhayelisisanga okuzwa
sikubamba umlomo khonapho uvala i-button yakho baba Msaka. Sibuye kuwe baba Ncube, uyamuzwa lapho uyakhuluma ubaba Msaka, akumphendule khona.
Ye, ngiyamuzwa ubaba Msaka. Into ehlupha ubaba Msaka basuka nxa beyizana babe lentamo zenhle eyokuthi intshe ifuna ukubona lalapho engavumelanga ibone khona. Bona yibo ababona beze bedlula abantu beMozambique. Abantu beMozambique bayakhala ukuthi sivote ngendlela eqondileyo. So oMsaka vele basebenza khonoko ukuthi umuntu okhalayo bamfithizela ngamandla ukuthi kakhale kakhulu. Yikubona bekhetha ukuthi bame lo mncindezeli onguhulumende weMozambique ngoba labo vele bazimpila zantabani. Yikho bekusekela khona thina esikwaziyo ukuhlutshwa lithi livote kahle kungahambi kahle siyabazi ukuthi abantu beMozambique njalo kasikhangelelanga ukuthi umuntu wezanu angama lozulu. Umuntu wezanu uma labahuquluzi njengoba umuzwa nje ubaba uMsaka ukuthi umi ebahuquluzini kodwa iqiniso kuyalazi kanti khonoko ukuthi uthole emhlabeni okulachatshangwa khona ukuzahlala abantu ibandla lihlale esikhundleni ntolontolo khonapho lingenzi lutho njengelakhe uMsaka abantu ilizwe liwaza ngendlala khonapha ubona kodwa ababhizi basekela into ezingekho khonapha njengoba bekhuluma ukhulumela ukuthi engxenye angabona esephiwe kuyihafu kwesinkwa laye kuthiwe kayelaleli njengoba kade sibabona beholisa inyamazi zenkukhu la bebulala ilizwe ngendaba zenkukhu yiko vele akumangalisi ukuthi ubeze besekela into embi eseMozambique.
Ye, baba Msaka, ngena khonapho uhluvale ba.
Hathi, kulisizi ukubana abantu isikakhulu abe-opposition yethu eZimbabwe, ukucabanga kwabo bayakuhlalela kakhulu sibili. Abasafuni ukubana abantu bekhulume ngento enhle ekhona. Njalo kumele behlolisise kakhulu, bekhayelisise, bebone ukubana xa kuthiwa abantu bayakhonona bayaprotesta, akutsho ukuthi ngumuntu wonke, akutsho ukuthi esihamba sesithi abantu beMozambique. Ungakhona ukuthi abantu abalutshwane bona labo abavotela i-opposition yibo sebeba ngumsindo befuqwa ngamanye amazwe ephetsheya esiwaziyo ukuthi bona injongo yabo yikuletha i-regime change kusadik abafuna ukubona amazwe esadik elokuthula njalo nje baletha ingxabangxoza emazweni lawa so laba abe-opposition nxa amanye amazwe njengeZimbabwe ongusadik chairman ngasekhuluma okumqoto okusegcekeni okumbalo sokuthiwa hathi senzela isinkwa hathi siprotector isovereignty yethu njengama-Africans asifuna ukuthengiswa i-Africa yethu njengalokhu abafuna ukwenza bona be-opposition.
Lapha lizwe umnumzana Guda Msaka okubandlela ZANU-PF lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance Bekhofa le Studio 7. Kula Dr. Mhla sixoxa ngesomiso esikhulu eZimbabwe ngesikhathi abalimi belungiselela ukulima lonyaka. Singakehlukani izihlobo sikesikhangele ebezikhokhela lamhlanje. Unobhala jikelele womanyano we-Commonwealth futhi eZimbabwe selilungise okuningi okungenza ukuthi libuyele kunhlanganiso ye-Commonwealth. Kodwa baningi abasola okwedulwe ngunobhala jikelele womanyano lo. Kugcotshwa ukansila omutsha eVictoria Falls loba abakubandla eliphikisayo bephanyeke emthethwandaba udaba lokwalelwa ukuthi bencintise kukhetho lwe-by-election. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalisayo ngenjabulo ngumthombo osithembayo uGibbs Dube. Lalelani i-laptop yalandela.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Tererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.